wona ngathiwa indlela okwenzakale ngayo awusalandelwa umthetho onguyo oyiwo osekela inhlelo zokhetho othi yona nanxa kusiyafika i-nomination code wonke ama-political parties abe sephiwe i-voters roll. But bona nxa kade sezekukhulumeni ensukwini ezidluleyo bathi bona bazanika ama-candidate wonke azabe phumelele ukungena ukuthi ancedise, kodwa kayisiyo indlela kade kumele kwenzakale ngayo. Njalo nxa sikukhangele lokhu sibona ngathiwa kulokwephula komthetho lokungahloniphi ilungelo lwabantu abavotayo.
Phambilini kwalingxoxo uthe kusobala ukuthi ukungabi khona kogwalo lolu kuyathinta kakhulu abantu abafuna ukuncintisa, kuyini okubonile?
Ngingathi nje ngamafitshane engunanzelelayo ukuthi ngabe nxakade ngindala ugwalo loluyana bekungela need ukuthi umntwana anze mbuzo ukuthi waregister yini, ngoba to make sure ukuthi umuntu owaregister kumele mina ngizithekhele ukuze kungangisiya laphana ngile qiniso eliphelele ukuthi sibili umuntu lwana ukhona ku-voters roll. But okunye kade senzakala ukuthi mina bese mphonga ukuthi ngingakhuluma nomuntu athi nana ngaregister, but ufica ukuthi kwenisikhathi nxa usufika laphana ufica ukuthi ubizo lomuntu lowo kalikho.
Kodwa lamuhla bangabe bebaningi obabone besibalalolo hlupho khona ngapho
enkosi. Hayi, in fact mina akanzange ngibe ngaphakathi okwesikhathi eside. Mina ama-papers ami ngasubmit izolo, okwanamhlanje engikwenzileyo ukuthi ngithe sembizi ibizo lami ngangena ngaverifyisa ngenza konke, ngithe sengiqede lokhu ngahle ngaphuma phandle ngibuye sendanda u-4 o'clock.
Kodwa khona umuma unjani khona ngapho enkayi, kuqhubeka kuhle konke yini?
Hayi, everything is going well, angingaboni ihlupho sila kunanto engiyisolileyo. Idale le-nomination code beseofisini ye-council for i-wall, because izek currently kathe sikabala ama-offices ale hall enkulu, then i-council ile hall enkulu ecacwa ekwanisa ukungenisa abantu bonke.